So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthokazi omuhle ngolwesibili mhlaka 13 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Itale leparlamente namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele kwehliswe na imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Abahlali benyatsime abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Itale leparlamente namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili, $20,000 ngamunye, kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane $1,000 okuyimali yamabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba we-Constitutional Court ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki edluleyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kuliviki kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi imali iyaqhubeka injalo njengokuhlelwa kwayo kumbe iyehliswa. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho iParliamentary Legal Committee iyo ezaphatha lolu daba namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abancintisa kukhetho sebeqalile ukubhalisa enkantolo ye-Nomination Court phambilini kosuku olukhulu oluhleliweyo mhlaka 21 kulinyanga. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi abebandla lakhe labo sebeqalisile ukubhalisa kepha ukhala ngemali ehlawulwayo.
Sisezek njengebandla sisiyadinga ukuthi kube lama-signatures abantu labo okumele basayinele labo abafaka amaphepha. Sibonile bebekhona abambalwa abantu abangela mabandla abazimeleyo akade labo bekhona, kukhanya ukuthi bayabuzabuza ukuthi umsebenzi wakhona uhanjiswa njani. Kodwa sibe lohlupho esihlanganelayo ukuthi omunye obefuna ukuba yi-candidate ka-councillor ephumula ugcine ethola ibizo lakhe lisemagwegwe kodwa lile address yephumula, okuyikuthi from ward 26 eserejistwe kuward 29. So ngoba kazange ayolungisisa akuseyi kutshintshwa, okutshengisela ukuthi abantu lokho besiba lohlupho lokuthola amabizo abo, abanye babengazithola ngesikhathi sokuyachecka kumbe kuyaqaza ukuthi yonke into ingabe ime ngendlela. Lokho bethola nje ukumangaliswa okukhulu ukuthi amabizo kukhanya iZEC ayenzanga umsebenzi oncomekayo.
Sike sezwa likhala ngokuthi imali ehlawuliswa abafuna ukuncintisa ama-candidates iningi kakhulu. Okuludaba oluke lwafika enkantolo yathi alulungiswe yiPhalamende. lilayo yini imali alayo imali ama candidates enu
siloko sisakhala njengamanye amabandla ukuthi hayi imali le okumele ibhadalwe ngabantu ukuze banqintise inenge kakhulu esibona njengebandla ukuthi iba ngomgoqo ekutheni abantu babe loluhlu lwabantu abaningi abangekhekhetha kibo ubukhokheli kanti njalo kusuka kube ludaba lokuthi ilizwe selifuna ukuthi libe lokhetho olubhadalelwa ngabantu abancintisayo kukanti kumele kube yinto ebhadalwa nguhulumende ngokuthi uyabe ekwazi ukuthi lo ngumsebenzi oqakathekileyo umsebenzi wokukhulisa intando kaZulu kweleZimbabwe so uhlupho lwemali lukhona asiziboni siyithola imali engafuneka yonke nxa kuyikuthi ama-candidates asingaze sifikelelelanga kulokho kufuneka 1,000 emuntwini asiziboni siyikwanisa leyo mali njalo kasiboni amanye amabandla ngaphandle kwe-ZANU-PF abangayikwanisa leyo mali ngoba kungela bandlela icupha kuhulumende njalo silethemba lokuthi lokho okukhulunywe yinkantolo ye-constitution ecubungula i-constitution kulandelwa kwayo ukuthi kakulungisiswe yinto ezalungisiswa sikhangelele ke thina njengebandla le-MDC ukuthi sisebenze lamanye amabandla we-CCC ola izanu abakhona bona bokuzanu abangabe belomqondo wokuthi idemokhrasi yethu akumelanga ibe le migoqo ivinjwe zimali ivinjwe into okungamelanga ziyivimbe kumele kuvulelwe labo abafunwa ngabantu bangavalwa yimali kube sokusibe ngathi sokuyibukho kheli wabantu abacebileyo kuphela kumele kube ubukhokheli obuvele abantwini beZimbabwe bonke jikelele bethunywa ngabantu befeza intando kaZulu ukuze elizwe lithuthuke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDC. Abahlali benyatsime abangamashumi amathathu lasithupha 36 abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla eliphikisayo ele-CCC balokhu bevalelwe kulandela ukubotshwa kwabo ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU-PF kanye lezindlu zabanikazi enyatsime ngeviki edluleyo. Abantu laba bamiswe emthethweni laba kamantshi eTungwiza izolo. Amagqwetha abo acela ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze icala labo lithethwe bevela ngekhaya. Igqwetha labasolwa umnumzana Fred Masari Revu utshele iStudio 7 ukuthi umantshi uthe abasolwa laba kumele baqhubeke bevalelwe andubana ethule isinqumo kusicelo sabo sebail. Uthe njalo abantu laba bamsulwa kanti njalo uthi abanye babo ngabantwana besikolo abalobufakazi bokuthi bebengekho lapho okubika kwenzakala khona lolu dlakela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi isekela uhlelo lokuthi ababalisi bakhalale umsebenzi ngolwesihlanu okulusuku lwe-International Day of the African Child bekhala ngeholo eliphansi. Uhlelo lolu luqoqwa ngababalisi abakumanyano abawubiza ngokuthi Teachers for US Dollar Movement. Lumanyana uthi ababalisi kumele baholiswe ngedola laseMelika futhi umbalisi othola imali ephansi kumele ahole inkulungwane yamadola elamakhulu aphezulu kwamabili 1260 US dollars. Sixoxele sikhulumeli siyathuzi umnumzana Themba kuye moyo yena othi labafundi akumelanga baye esikolo ngolwesihlanu.
Mhlaka 16 June ilanga lomntwana wase Africa phecelezi i African Child Day. Sikhangelele ukuthi thina eZimbabwe lapha singayi esikolweni izikolo zingabi lomuntu okhona ababalisi labantwana bezikolo. Okunye kwezizathu esikukhangelayo lapha likholo lababalisi imfundo eyeneleyo kumbe esuthisayo ebantwaneni bethu abangabafundi labantwana bethu njengoba thina ababalisi singabazali. Okunye esikukhangelayo yikuphepha ngesikhathi lesi sokhetho. Nxa sikhangela indlela okwenziwa ngayo ezikolo, ukusetshenziswa kwezikolo, ukwethuselwa kwababalisi, ukusetshenziswa kwabantwana emaralini, sithi-ke thina indlela okumele kwenziwa ngayo kayiguquke. Iholo lababalisi kalibuyele kuzinga elihle, and izinga elihle nxa sikhangela phecelezi okuthiwa yi-living wage, sikhangelele ukuthi umbalisi okugoqela lezinye izisebenzi zikahulumende bephiwe i-$1,260 kube yimali encane eholwa ngumuntu oqala ukusebenzela kumbobalwa ukuthi uhola imali encane eyisisebenzi zikahulumende.
Kathesi ungathi vele umbalisi uhola malini njalo iyimenelisa okunganani?
Umbalisi kathesi eZimbabwe njengesisebenzi sonke sikahulumende kaholi. Angiboni ukuthi singakhuluma ngokuthi kuthiwa umbalisi uyahola, sikhuluma nge-RTGS, sikhuluma ngeZimbabwe bondi kumbe ibhondi kumbe idola. Ngokunjalo kuyinhlamba enkulu ukuthi ngikhulume ukuthi umbalisi unikezwa 70,000 RTGS, kuyinhlamba enkulu kakhulu.
Lapha ubona libambana lonke njengababalisi ngitsho laba kubozimta lezinye inhlanganiso yini kumbe yini kuphela abe teachers for US dollar?
Uma sikhangela indaba yeholo ayisadingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukuphepha ezikolweni ngesikhathi sokhetho akudingi babalisi abangamalunga e-ATUS okanye abangamalunga e-teachers for US dollar. Uma sikhangela ukusetshenziswa budlakadlaka ngabezopolitiki kwezikolo akudingi njalo amalunga e-ATUS okanye amalunga e-teachers for US dollar. Kudinga umuntu wonke ongumbalisi, kudinga umbalisi wonke. Okunye engithanda ukuthi nguveze kumbe ngikutsho, i-teachers for US dollar igoqela ababalisi bonke, akukhathalekile ukuthi ngabayiphi inhlanganiso okanye i-union.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS. Izakhamizi zenkayi zikhala ngokudula kwezinto ezitolo zisithi lokhu sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla, nanko phela lasemasimini azitholanga lutho. UNokutaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yokugukuteka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTorhwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Siyahlwele ngisenti, siyabhema, kumele sigayise, awula mali. Izitolo athe sindola ngikhona ama-price angikhona alubhetu. Sisukela kuthiwa yi-$3, amafutha kuthiwa yi-$4, abanye bathi $5. Njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Besifisa ukuthi ngakuyehlisa into lezi sithenge kuhle ngoba yazi avele kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hayi akusasicacelanga kuhle. kuhle ngoba vele asivunanga kulalutho emasimini so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka
umnumzana sithelo mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikusweleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo
indlala inenge bantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ahluleke khona ukuyibisi la ubonti abalimtile family vele kaguzanga zuzelweni igogogo ubona ukuthi vele kalandle langakubhadala ngayo so le ntengo vele imbona yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ugogi ngoyethu susidlala zindumba zwene zoqeda idubo bona ukwala amafutha
umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa yikusweleka kwamathuba emisebenzi
ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kwelapha ethengisa something bezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uchise dinner enxanye ugamulile enxa uhambe wabanje inkuni abanye bazidiliverela inkuni khona bezokupheka ngama-five use umuntu khona bazokuthiwa yimali
ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu unkosikazi siphathisiwe mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola lemelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019
sokudula ama-wholesale amaningi kade sivela njengeyekho kheshi iyabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lanxa uyithwele ngefoni yawufaka lokuthi awula mali
umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla
sebenzisisa ukuthi nxa kungaba lamaloni nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment ugcwalise ishopu yakho uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga ngesikhathi uthengisa lapho uyabuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabeyikweletile
unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana
ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank enye nge-Zimbabwe community development bank enye nge-women Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba inengi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla inkundla yeZimlife ithi ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kweqembu labasekeli bezanu-PF elizibiza ngokuthi Swikiro for ED elilamalunga aphume ephethe ibhakane lemfanekiso yamakhosi amaNdebele umzilikazi lolobhengula bendawonye labesishoneni usekuru kagubi lombuyane handa okulibhakane ebelibhalwe ukuthi uLobhengula umzilikazi labanye ababili laba ngamadlozi asekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi ibandla leZANU-PF lihamba phambili kumalungiselelo okhetho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yeyi njani basazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni hayi unowami umbono ngelizwe laseZimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland 5 years kubusa umuntu wasemashonaland ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabanga
Studio 7 sayibona lenkundleni enkulu asakazi bethu abahle kunye nabalaleli hey ha siyabezwa impela abaphawula abantu baphawula silibatizana PF abafuna ukuthi kuyibuyele embusweni kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile nto okubandlumulana le into yokudividana kahle kahle singama opposition party manje ungabheka iTriple C ngathi ihamba phambili but manje T thina ithe sizoyiluzisa ngamavota amanye ama opposition party kube kuthiwa kwenzeka kube bayaphasa i-TCC bagcwalisa i-TCC ngamavota amakhansila noma yini noma ingafaka imithwakazi nakhona kuyabe kulungile but le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi le nto ingenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-opposition party ithatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu because manje le nto esifuna ukuyidala thina singakathatha umbuso yile nto yokudividana into eyenziwa izandla and iyinto embi kakhulu yona le nto yokudividana into yokubandlulana iyinto embi kakhulu because yiyo into eyalimazilizwe kakhulu because ku-MDCT laphaya oku-TCC oku-MRP laphana kulabantu abanomqondo omuhle laphana ukuthi iZimbabwe ngangaphambili kulabantu abanomqondo omuhle kakhulu so le mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganise ibe into eyi-1
Studio 7 ninjani ya mna indlana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo bakhala ukujontshela inkomo namadonki bebazahlala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa bethaba bajontshela ngenxa yokuthi wona lawo masela vele ajontshela amapholisa so bona into engazinceda ngabo ukuthi beloko izinja lezi ezivele zibajontshela beloyele ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi belikhala ukuthi bajontshelwa ma bengakuloyanga abantu khonoko ababulale bengancenda beloye ngokuntibona abanamandla okulaya ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoze bebabambe babebethi ngesikhathi bona bekhangele tathe silindile silale ebusizezwa bona kufika le ntoza kukuyabalalisa abalala
emsakazweni ngumpofu okhulumayo bela enkaya ngithi ake ngiphendule ubaba umantsheza usishiyele ungwenye malo mbono awutshoyo ukuthi abantu bezimbabwe balunge kakhulu uqinisile ngampela ngampela uyazisitshela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami ngabe bezwa wena balalele ukuthi ngabe kwenziwa njani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zinjalo abantu basezimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina kufana lengane mawulazo ekhaya ungahlala uzishaya uzifaka induku uzifaka induku lanxa uphakamisa isandla ziyafika lanxa ungakhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu yikho okwenzeka ezimbabwe bese ngiza kubaba uJumo hambe yena ma esithi imali yasezimbabwe la amaphepha la akhona lawo esithi yimali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali yena njengoba enjalo enguthume engubaba enjalo uyayithanda yini yona imali yasezimbabwe ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumntwana othanda nje ukuthi abe ngumuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaopposi into angakhuluma umbono wakhe osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ukhuluma umbono wokuthi usapota izana ayikho into le ayikhulumayo kwabuthule
Studio 7 ninjani hayi siyaphila bafowethu njengona ma elisini seqonise sondele bafowethu ngowambono bengafisi ukubana ngabe senza siyahlangana singaba opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty eyole ebe in power for all these years almost 43 years kungelanto abayenzileyo ukuthi zame ukuthi sichasele umfana ongazathi ulabalandeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani izani PF le ngoba ayikho into esisenzele yona njalo ayikho into ezobe isenzele yona yehlulekile so lokungakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni agenisi lubaba lo and then ke simbone ukusifakele umfana losi omncane mhlawumbe ukhona utshintsho ongaluyenza ngoba kulaba angiboni ukuthi khona bangakwenza behlulekile iminyaka all these 43 years bese in power ayikho into abayenzileyo so ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusiya ngami ukuthi ngabe siyahlangana and then okuningi sesizokubona sekulandela ngiyabonga ngundlovu lasemaselubane ngiyabonga kakhulu
Yeyo salibonani bahloniphe kustudio 7 salibonani ngiphinde mbuye futhi ntemba ivoice lelike layizwa komunye unyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siza khamuzi for abantu bethu from Smela Mela up to Mukhampo Secondary School esabona kulobungozi ngokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane lokuthi lezinhlathu yonke into ukuthi besisenkingeni ngitshengise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi satsiza kamuzi sakuleka ama-R100 per person yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lizibona izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibe khona for le ndlela siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku Studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqakathekile ngento abayenzayo. Siyabonga, siyabonga abazali. Ngibonga kakhulu okukhulumayo ngukheyimoyo oyisizalwane sasesimelamela khonapho la njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo ye-Miami eFlorida namuhla ngemva kokuvulelwa amacala ngamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni esenqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump wetheswa njalo icala lokuvezela abanye limfihlo ngaphandle kwemvumo kahulumende. Kodwa uTrump uthi uyahlukuluzwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ehlala eMelika njalo eyisiphathamandla se-MDC, umnumzana Dan Moyo.
No one is above the law. Ngezinye indlela lokho kusho ukuthi akunandaba ukuthi ungubani noma ungu-former president or noma nguwe olidayo opposition kuma Republicans ukuthi ube ngu-next ukuthi u-challenge u-Biden kuma elections ka-24. Okusalayo mawenze icala kumele uthoniswe, and i-rule of law icho njalo ayikhethi. So lana oqhakathekileyo ukuthi abantu banakelele ukuthi wa okokuqala kulecala na elenziwa nguTrump. Makuyi ukuthi icala likhona, therefore yes kumele athoniswe. Owesibili abantu kumele bazibuze khona ukuthi icala leli liqhakatheke kanganani kusecurity yelizwe le-America. Ende masikhangela amacala ayetheswe uTrump awungu-37 okhulume ngawo, kulamanye lapho akhuluma even ngezikhali ze-nuclear ukuthi uTrump wayediscussa lezo zinto plus lokuthi agcine lezo mfihlo okungekho emthethweni, licala elikhulu kakhulu lelo. So I think abantu noma ama-Republicans bemthanda uTrump, okusalayo ukuthi kumele bananzelele ukuthi icala licala regardless ukuthi ngubani olenzile.
Ngokwakuqala lokho ukuthi umuntu ke waba ngumongameli weMelika avulelwe amacala enkantolo kuyiwa phambili, leyo asiyonto esizabona isiba into yansuku zonke yini? Abanye abake baba ngumongameli labo sebevulelwa amacala?
Well, ma kuthi bawenza amacala then makavulwe. I think mina yinto enhle kakhulu ezofundisa abalandelayo engingathi ngama future presidents ukuthi ukuba ngupresident akuthi ukuthi wenza amacala. Uthembe ukuthi ngoba ungumongameli awusoze wethiswe lelo cala. So mina ngibona kuyinto ezoyenza ukuthi umongameli welizwe leli le-America kube ngumuntu omqotho, kube ngumuntu olandela umthetho. Makuyikuthi amacala ayavuleka for abanye abo-president esebadlulayo, mina ngiyawakwamukela lokhu ukuthi makavulwe. Kodwa abaningi bakhona siyazi ukuthi sebafa, so kuyabe sukuthagethe nje bona labo abo-George Bush. Engingathi mhlawumbe umuntu angathi uGeorge Bush ulecala lokuthi waqala impi e-Iraq, but kuyabe kumele ukuthi kunanzele kukhangelisiswe kahle ukuthi licala na alenzayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi uyisiphathamandla sebandla le-MDC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Idale lePhalamende namuhla likhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi kumele na kwehliswe imali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho kulandela ukulaywa kwalo yinkantolo yeConstitutional Court. abahlali benyathimi abangamashumi amathathu lasithupha abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-TCCC balokhe bevalelwe kulandela ukuboshwa kwabo ngolwesihlanu. Kanti uZulu wenkayi ukhala ngokudula kwezinto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.